ngibona kuyinto eqondileyo kakhulu babuDube, ngoba yinto vele sasimi kuyo, kubunjwa iMDC kungena abantu abezinkolo abani bangene. Thina siyi-Freedom Alliance, yikho vele besikhuluma ngakho. So ngiyajabula kakhulu nxa sebekhona abanye labo asebesithi baluthathe lona lolu hlangothi, yikho kungasinceda. So thina ke lokho sikwemukela ngezandla zombili, sibobotheka, sibone ukuthi abantu bakithi bayayibona into efunekayo ukuthi yenzeke.
Ye baba Mlakazi, uyamuzwa uncubo uyakhuluma lapha, kodwa-ke siyabona ukuthi amanye amabandla akusola lokuthi vele kungeke kwenzakala. Ake size ukuthi wena ubona njani khona.
Amacebo ahlale khona, abantu bahlala beceba izinto ezithi uma zikhulunywa zikhanye zilengqondo. Kodwa uhlupho kufanele sibhekane lalo i-culture ye-politics yethu yaseZimbabwe. Sikhangelela lapho esivela khona in terms of i-history yethu, kubo Mgabe laboNkomo labanye abathungameli ababevele bekhona. Into yethu yavela yonakala ngaleso sikhathi. So leli cebo elikhulunywayo, yebo siyavuma abanye licebo elilungileyo sibili elingenelisa ukubana lisize ukubana siphume kulokhu esikukho. Kodwa singafiki kuleyo nto yokuthi sithi thina asibuyeleni siye kuba lalinto mhlawumbe singathi all stakeholders conference, where everyone uzaba lesitho sokubana iZimbabwe sisinayithi. Kufanele sibuyele kuma-basics. What kind of leaders do we want? What kind of political culture do we want? Which is what is very important. Singa sike kubumbeni iqembu lezombusazwe, ngoba singalibumba sikulama circumstances esikuwo. Sizaqala ukudlephana njengokubana sibone iminyaka edlule yonke leyo ukuthi ukudlephana kufeta kusiba yinto eyenzakala nsuku zonke. So kufanele si-addresse ama-basics first singabumbi iqembu, silungisise i-politics esemakhanda abantu baseZimbabwe. Singafiki
kulezo siyakuzwa kakhulu-ke Mlalazi. So khonapho-ke baba Ncube uyamuzwa uyakhuluma lapha sibili ukuthi ukudlephana lokhu yikho ngani kuyahlupha. So kuyabunjwa njani iqembu elitsha lapha?
Okwenzakalayo vele ungavele ubone lingabantu lihleli lifuna ukuthi livumelane yonke into kuyabe kungekho kuhamba kahle. Ungathi asakhe indlu, that is i-foundational statement engathi yisendlalelo sokuthi asakheni indlu. Nxa selithenga asakheni indlu selizahlala phansi ukuthi kuzafuneka intungo, kuzafuneka izitina, kuzafuneka lokhu sokuhlanganiswa. Isibonelo sona sane sasenziwe yi-MDC abakhumbulayo ukuthi yayibunjwe njani. Kule elebhale zemisebenzi, kulabamasonto, kulama-students awe-university, kulabantu nje abahlele emakhaya abalimi, kulabo abantu bonke besiza ndawonye kule diaspora. Kusuke kwalahleka isiporo ngendaba yokufuna ukuthi umuntu kuthiwe yimi esengila. Yona leyani indlela kwakumele uhanjwe ngayo. Uthangela ukuthi nxa isiya kufa wabona ama-mistake awenzileyo, wabisa i-7 political parties leziya. Zigcine sezibulewe sokusiba ngabantu abafuna ukuthi kakube nguye yedwa umuntu. Ukudlephana kwabantu kumbukuba le mbono etshiyeneyo kuvele kuyimpilo. Ake sifundeni khathesi ukuthi yithi esiqalele into le, okekinya o-William Ruto sebeyisebenzile yabasebenzela. I-South Africa njengoba sikhuluma ile multi-party pact, imali kumbula nje kusukana inyangana ezidlulileyo. Bebehleli phansi bebizana ukuthi asibambaneni silungise lokho. So yiyo vele into efunekayo engumuthi ongasiza iZimbabwe. Abantu nxa behamba ngama-1-1 lawo sokuzanyiwe okwama-celebrity, angeke sibe lo mbuso ozaba yi-celebrity kind of a thing ongasisiza. Asihlale nini phansi, kungaze kuthathe isikhathi njengakhathesi ama-elections azaba ngo-2028. Siqaleni namhlanje ukuthi senzani, sihlale phansi sibonisane. Singafuni ukuthi size sivumelane sonke ukuthi si-solve i-problem esila. Imibono yethu etshiyeneyo kayisilolonge yethu ukuze siye phambili.
Siza Umlalazi khonapho, baba Umlalazi, kambe sibili kungadinga intungo, kudinga konke lokhu, indlu yangkhona ingafulelwa yini? Kumbe omunye uyabaleka le ntungo.
Yona ngeke ngatsho ngathi I think kule nto e-wrong ngezopolitiki wethu. Mhlawumbe abanye sesihambe sakucubungula ngendlela engathi ngaphambili. Ngiyezwa ubaba Ncube uyafanisa nabo kodi baseKenya lalapha eSouth Africa. Njona ngithilo ngathi mina ipolitics yethu yaseZimbabwe incele ihlukile lepolitics yaseKenya, ihlukile lepolitics yaseSouth Africa, leyaseAmerica and other countries. Why ngisho njalo? Abantu balawa mazwe esiwaqambayo or esifuna ukuthola ama-examples bale national agenda abakholwa kuyo as citizens. Thina-ke eZimbabwe sehlukene ngoba sehlukaniswa. Ekuqaleni sivele siku-liberation struggle, iminyaka eyathathwayo ukwehlukanisa abantu beZimbabwe iza kwenza kube nzima ukuthi ubahlanganise.